Nguya kuqala futhi utadishe imibhalo ukuze ayiqathanise futhi abone loba kwakuliqiniso kumbe hatshi. Walithatha iqiniso ngetestamente elidala. Manje uPawuli wayesifundise testamente elidala. Bangaki abakwaziyo lokho? Wafundiswa ngaphansi kwesinye isifundi esikhulu sosuku lwakhe, uGamaliyeli, isifundi esibalulekileyo. Futhi uPawuli wayelazi iTestamente elidala. Futhi ngicabanga ukunyikinywa kwakhe kokuqala njengoba ngitshilo lokhu kusa, lapho ezibonela ukufa kukaStefani. Eyinye into kufanele ukuthi yambamba uPawuli, ngoba ekubhaleni kwakhe konke wayelokhu ekhombela kukho. Angifanelanga ngoba ngahlupha ibandla kwaze kwaba sekufeni. Ngingomncinyane phakathi kwabo. Oh, kodwa uNkulunkulu wayelomcabango owahlukileyo kikho. Wayengomunye wamadoda ayelamandla kakhulu osuku. Bona uPawuli ongcwele, umpostoli omkhulu, lesambatho sakhe esikhanyayo kakhulu njalo sisihle, yatsho imbongi. Oh, sibili, kuza kuba lokumemeza lapho sihlangana sonke khonale. Lolo suku olukhulu, lapho ngimbona esemukela umqhele wokufela ukholo, umvuzo wokufela ukholo. Ngama le mpenseli encane endala lapha kungasikude lapho abhala khona izincwadi lezi, futhi ke baquma ikhanda lakhe futhi bamphosela phakathi komgodi wamanzi esambuzi okukhukhula amanzi omgodi wesambuzi. Futhi lomjuda omncinyane lapho wathi, ngithwele emzimbeni wami amanxeba kaJesu Kristu, ngilwe lezilo e-Efesu, kodwa ngilwe ukulwa okuhle, ngiqedile uhambo, ngilondolozile ukholo. Futhi kusukela khathesi nibekelwe umkhele wokulunga lo inkosi umahluleli olungileyo azanginika wona ngalolo suku, futhi kungesimi ngedwa kodwa bonke abathanda ukubonakala kwakhe. Ngikuthanda kanganani lokho! Oh, ngifuna ukubalwa lalabo. Sasivame ukuhlabela ingoma. Oh, ungabalwa njengomunye womhlambi wakhe na? Ungabalwa njengomunye womhlambi wakhe na? Ungabi lesici ngaphakathi, woba ukhangele futhi ulindele lowo mbono wokukhangela. Uyeza njalo. Ngifuna ukuba ngomunye wabo. Manje umlobi uyaqhubeka esithi, ngakho-ke sifanele siphe siqaphelisise izinto esizizwileyo, hlezi mhlawumbe ziphunyuke. Njengoba sifundisile ngalokho lokhu kusa, indima 2 imayelana ngokuthi nxa. Ngoba nxa ilizwi elakhulunywa zingilosi, sifumana ukuthi ingilosi ziyini? Abaprofethi. UNkulunkulu wakhuluma ngezikhathi zendulo. Manje kufanele wenze hatshi umqondo wethu kodwa iBhayibhili. Manje isahluko 1 sika isahluko 1 indima 1. UNkulunkulu ngezikhathi zendulo ngamathuba amaningi wakhuluma kubo baba ngabaprofethi. Manje uyahamba ngalapha futhi athi njalo, ngoba nxa ilizwi elakhulunywa izingilosi laqiniseka. Futhi ingilosi kutsho ukuthini? Isithunywa. Nxa isithunywa esigcotshiweyo sikaNkulunkulu. Futhi ke nxa sigcotshiwe sizithunywa zikaNkulunkulu. Sizithunywa emhlabeni, ummeli wezulu, sizitsho ukuthi sizihambi labemzini. Asisibo balumhlaba, kodwa sidinga idolobho elizayo. Umakhi lomenzi walo nguNkulunkulu. Asibeki amagugu kulumhlaba, lapho amasela agqekeza khona, lenundu, lokuthomba, lobonakala. Ngoba amagugu ethu ahlala ezulwini, lapho uJesu ahlezi khona, ngakwesokunene somkhulu. Oh, kuyinto bani eyinkazimulo lemangalisayo ukuba kwazi ukuthi amathemba ethu akhelwa ngaphezu kolutho. Ngaphandle kwegazi likaJesu lokulunga, lapho konke emaceleni umphefumulo wami udeda, khona-ke ulithemba lami lonke lokuhlala. UKristu idwala eliqinileyo ngiyama, zonke ezinye indawo lichebechebe elitshonayo, zonke ezinye indawo lichebechebe elitshonayo. Ukuthi u-Eddie Peronet wayibhala njani leyo ngoma ngezikhathi zokuzingelwa? Manje nxa ilizwi elakhulunywa zingilosi laqiniseka, lapho isithunywa sikaNkulunkulu sikhuluma ilizwi lama, futhi la wonke umvuzo wemukela ukuphindisela okufaneleyo, sizaphepha kanjani manje? Nga singamuzwa uKristu okhuluma esezulwini. Manje khanyelani. Sizaphepha kanjani uba sidelela usindiso olungaka? Cabanga ngakho. Lolo ekuqaleni lwaqala ukukhulunywa yinkosi. UKristu waqala umsebenzi wakhe. Kuyini akwenzayo? Siyambona. Kanjani yena? Ezithobile, ezehlisa. Ukuthi wayengasomuntu omkhulu obonwayo njengesazi senkolo. Kodwa wayethobile, emnene, ethambile. Wayengasuye umthumayeli olamandla. Ilizwi lakhe lalingazwakali esitaladeni. Kodwa uJohane wahamba njengesilwane esibhongayo. Wayengumthumayeli. UJesu wabuya athi njengesilwane esibhongayo. Kodwa uNkulunkulu esebenza kanye laye eqinisa ilizwi. UNkulunkulu wayeloKristu. UPetro wathi ngosuku lwePentecosti, lina madoda ako-Israyeli lani elihlala eJudiya, uJesu waseNazaretha, indoda efakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwenu ngezibonakaliso lezimangaliso lezimanga uNkulunkulu azenzayo ngaye phakathi kwenu lonke elingabafakazi lonke. Khangela ukuba wakubethela kanjani kibo. Kufanele ukuthi ngabe laba mazi. UJesu wathi, lina bazenzisi. Wathi liyaphuma phandle futhi likhangele ilanga futhi libomvu futhi kunyukubele. Lithi kuyakuba nomkhathi omubi futhi nxa kukhanya futhi libalele. Kumbe okunjalo lithi kuyakuba nomkhathi omuhle. Wathi lingadalula isibhakabhaka. Kodwa izibonakaliso zesikhathi alineke lizidalule, ngoba uba belingazile beliza kubalwazi usuku lwami. Oh, lokho angamemeza lobu busuku ukuthi umoya wakhe umemeza kanjani ngabathumayeli bakhe. Ihola selisondele. Siyadalula, sikhangela amabhomba awe athomu. Siyakwazi ukuthi ngubani ozathatha indawo kaCliff Gabriel, lokuthi ngubani ozakwenza lokhu lokho kumbe okunye, kumbe ngubani ozakuba ngumsekeli kamongameli. Sile ndaba ngalokho, kodwa asingeke sidalule izibonakaliso zesikhathi sesisekuqineni. Kuyini silokuthakazelela ekuthini yiluphi uhlelo olulandelayo lwethelevishini? Kuyini uSuzi aza kwenza kumbe lo mfazi ukuthi ibizo lakhe ngubani? Futhi lapho u-Arthur Godfrey aya khona, luhlobo bani lwensomo azaluletha ngesikhathi esilandelayo? Thina njengomKristu siyangcolisa ingqondo zethu ngokuzigcwalisa umbhedo onjalo. Lapho sifanele sibe semkhulekweni kwenye indawo lokutadisha iBhayibhili, ukwazi izibonakaliso zesikhathi esiphila kuso. Kuyini okwenza lokho? Isikhathi esiningi ngamaphulupithi abuthakathaka. Yikho lokho angehli phansi futhi alethe ivangeli leqiniso. Siza kuphendulela lokho ensukwini ezizayo. Akumelanga sidelele loba yini futhi abantu njengoba silapha kuLibranham Tabernacle. Ukubona izibonakaliso lezimangaliso lamandla kaKristu ovukileyo. Futhi ke ukwazi ukuthi singabeka izikhathi zethu phezu kwezinye izinto. Nokudelela ukuzwa ilizwi lenkosi uJesu. Siza kuphepha kanjani uba sidelela usindiso olungaka? Indima 3 kumbe indima 4. Nanku lapha esacinela khona kundima 4 lokhu kusa. UNkulunkulu efakaza kanye labo. Oh, minabo. UNkulunkulu efakaza kanye labo. Lalelani ilizwi. Yezibonakaliso, lezimangaliso, lamandla ayizinhlobonhlobo. Kuyini imisebenzi yamandla ayizinhlobonhlobo na? Kuyini izinhlobonhlobo na? Izinhlobonhlobo kutsho okuningi. Le misebenzi yamandla eminingi. UNkulunkulu wafakaza. Oh, UNkulunkulu, ngiyathemba ukuthi kuzathophela enhlizweni zenu. Lalelani. Ngingomunye wabelusi benu kanye lomfowethu nevayili lapha. Ngifuna ukuthi likurekhode iBhayibhili lathi, nxa kungavuka omunye phakathi kwenu futhi akhulume okuthile lokuthile futhi kungagcwaliseki, lingakuzwa, ngoba angikukhulumanga. Kodwa nxa ekhuluma ebizweni lami futhi lokho akutshoyo kugcwaliseke, khona-ke likuzwe. Amen. Ngoba nginalo umprofeti kumbe umthumayeli loba kungaba yini, nxa lokho akutshoyo kugcwaliseka, khona-ke limzweni. Manje bangani, Kasimuzweni umoya ongcwele ekhuluma phakathi kwethu etshengisa imisebenzi yamandla eyinhlobonhlobo lezibonakaliso lezimangaliso. Masingedluli nje phezu kwakho njengezenzakalo nje ezijwayelekileyo. Masikhumbule ukuthi nguJesu Kristu ofanayo izolo lamuhla lanini nini eqinisa ilizwi lakhe. Kumele sikwenze. Oh, ngiyacela kwenzeni, qaphelisisani. Makuthi enye into yonke ibe ngeyesibili. Loba ikhaya lakho, indoda yakho, umfazi wakho, abantwana bakho. Loba kungaba yini, kubeke kube ngokwesibili. Beka uNkulunkulu kuqala. Uthi mfowethu Branham, phezu kwabantwana bami, phezu kwento yonke. Beka uNkulunkulu kuqala. Makuthi abe ngokuqala. U-Elijah wehla entabeni ngolunye usuku. Wayeyingilosi, isithunywa, isithunywa sikaNkulunkulu esigcotshiweyo. Futhi wathola umfelokazi, edobha inkuni ezimbili. Wathi hamba ungiphekele icebelengwane elincinyane, futhi ungikhele amanzi amalutshwane. Futhi wathi, njengoba umphefumulo wakho uphila, ngilawo kodwa amacebelengwane nje eneleyo kumbe inhlama yengqoloyi eyeneleyo ukwenza icebelengwane elincinyane. Futhi ngilamafutha eneleyo ukuthela phakathi ukulivoxa ukulinciphisa. Futhi ngidobha inkuni ezimbili. Indlela yakudala eyayiyikho kuyindlela yamandiya yokuphambanisa inkuni lokuzitshisa kusukela phakathi lokuqhubeka uzifuqela phakathi. Ngenza umlilo omnengi wenkamba njengakho. Wathi, futhi ngiza kupheka lelo qebelengwane elincinyane elami lomfana wami ingane yami. Futhi siza kulidla, futhi sife. Bekulokuswelakala kwezulu okweminyaka emithathu lezinyanga eziyisithupha kungela manzi loba ngapi. Lowo olukhuni umprofeti omdala wakhangela lowo mfazi ebusweni wathi, hamba ungiphekele iqebelengwane kuqala. Yisilayezo bani indoda ukuba itshele umfazi ongumfelokazi olambe okokufa amnike ukudla kuqala? Wathini? Ngoba itsho kanje inkosi, isigqinyi asiyikuphela kumbe igabha liwome kuze kuthi uNkulunkulu athumele izulu emhlabeni. Kuqala uNkulunkulu wangena phakathi futhi wapheka iqebelengwane elincinyane futhi weza walinika umprofethi. Wabuyela khona ngemuva futhi wapheka elinye lelinye lelinye lelinye. Futhi isigqinyi asizange siphele kumbe igabha liwome uNkulunkulu waze wathumela izulu emhlabeni. Wabeka uNkulunkulu phambi kwabantwana bakhe, wabeka uNkulunkulu phambi kwento yonke. Wathatha umbuso kaNkulunkulu kuqala. UNkulunkulu kumele abe lendawo yokuqala enhlizweni yakho, indawo yokuqala empilweni yakho, indawo yokuqala entweni yonke oyenzayo kumbe lokho oyikho. UNkulunkulu kumele abe ngowokuqala. Akafuni indawo yesibili, akafanelanga indawo yesibili. Ufanele okukhulu, lokokuqala, lakho konke esilakho. Ukufanele libusiswe ibizwe lakhe elingcwele. Ngoba uNkulunkulu efakaza kanye labo wanika ubufakazi ngezibonakaliso lezimangaliso, imisebenzi yamandla eyizinhlobonhlobo, lezipho zikamoya ongcwele ngokwentando yakhe. Hathi lokho amadoda akutshoyo, lokho ibandla elakutshoyo, kodwa lokho intando kaNkulunkulu eyayiyikho. Oh, kufanele sidinge intando kaNkulunkulu. Hathi isihle sikamakhelwane wakho, hathi isihle sabantwana bakho, hathi isihle sendoda yakho kumbe umkakho, kodwa dinga intando kaNkulunkulu. Futhi lenze lokho kuqala, khona-ke okunye konke intando yomfazi lentando yabantwana kuzangenelana kanye lakho. Kodwa beka uNkulunkulu kuqala. Khangela manje. Ngoba yehliselanga ngaphansi kwengilosi ilizwe elizayo esikhuluma ngalo. Ngenye indlela ingilosi ezinkulu ezikhonza emazulwini, uGabriyeli, uMikhayeli, uMhlonyane, lamachumi ezinkulungwane zezinkulungwane zengilosi zasezulwini kumbe amachumi amakhulu abaprofethi abakade besemhlabeni, bonke babo akabekanga leyodwa yazo ukuba lokubusi phezu kwelizwe elizayo esikhuluma ngalo. Ngitsho le yodwa, akazange athi Isaya uzabusa umhlaba, akazange abeke umhlaba ngaphansi kuka Elijah, akazange akubeke ku Gabriel, kumbe loba yiphi ingilosi, loba yiphi umoya okhonzayo. Khangela lokho akutshoyo uPawuli elokhu edumisa uKristu, lo esimkhulumayo. Kodwa omunye endaweni ethile ufakazile esithi, umuntu uyini ukuthi umkhumbule, kumbe indodana yomuntu ukuthi uyinanze. Wamenza wabaphansi kancinyane kulezi ngilosi, wamethesa umqhele wenkazimulo lodumo, futhi wamisa phezu kwemisebenzi yesandla sakho. Manje nxa ufuna ukubala lokho, ngamahubo 8:46 uDavida ekhuluma, manje kuyini akubiza uDavida lapha? Lokho kuyayiqeda indaba khona lapho. Lowo babengiqondile lokhu kusa ngomprofeti. Wathi, ngoba enye yezingilosi yathi kwenye indawo, uDavida isithunywa sikaNkulunkulu, wayeyingilosi kaNkulunkulu, ngoba wayeyisithunywa sikaNkulunkulu. Ingilosi yathi, uDavida wathi kumahubo, wamenza wabaphansi kancinyane kule ngilosi zezulwini. Ingilosi yakhuluma ukuthi uNkulunkulu wamenza waba ngaphansi kancinyane kule ngilosi ukuze amethese umqhele, futhi engahlupheka, futhi anambithe ukufa, ukuba aphakanyiselwe phezulu njalo, ukuze amenze adle ilifa lezinto zonke zomhlaba. Manje kuMathewu 28:18 siyabala lokhu, emva kokuba esebethele futhi wavuka njalo ngosuku lwesithathu, wahlangana labafundi bakhe futhi wabathuma ukuya emhlabeni wonke ukuyatshumayela ivangeli kuso sonke isidalwa. Wathi, amandla wonke ezulwini lasemhlabeni aphiwe ezandleni zami. Amandla wonke ezulwini, amandla wonke emhlabeni aphiwe kini. Kwakuyini omuntu loNkulunkulu base bebambeni? Ilogosi yasiyenziwe yaba yinyama, futhi yabulawa, futhi yavuka ukwenzela ukulungisiswa kwethu, futhi-ke yasisiba ngu-Emmanuel ogcotshiweyo nini nini lanini nini. UNkulunkulu wantshintsha indawo yakhe yokuhlala kusukela esihlalweni emikhathini yangaphetsheya kusiya enhliziyweni yendodana yakhe uKristu Jesu, ukuphila lokubusa nini lanini. UNkulunkulu wayekuKristu, kuyindawo yokucina yokuphumula kukamoya. Umoya wahlala phakathi kwethabhanekeli ngolinye usuku, liyakwazi lokho, ngaphansi kwethente, futhi uSolomoni wamakhela indlu. Kodwa lokho ophezu konke akahlali ezindlini ezenziwe ngezandla, kodwa ungenzele umzimba mina. Ngale ebhukwini lemisebenzi isahluko 7, lapho ekhuluma wathi, bonke bakubona ngaphambili bamakhela ithente, uMose wakwenza, wayele thente futhi wabeka umtshokotsho phakathi lapho, ngoba uNkulunkulu wayesesihlalweni somusa, akazange ahlale lapho. Kulungile. Khona-ke wangenzela umzimba, umzimba wenkosi uJesu Kristu, wenziwa waba ngaphansi kancinyane kule ngilosi ukuba anambithe ukufa, futhi akula, kodwa ophezu kokuphezulu uKristu, inkosana yokuthula, inkosi yamakhosi, umbusi wababusi, umdali wenkanyezi yonke kweliphezulu. Oh Nkulunkulu, waba ngaphansi kwesidalwa sakhe ukuthi ahlenge umuntu ongela khaya, umuntu ongela kuzinceda, futhi abaphe ikhaya ezulwini, wathiya inkazimulo zezulwini, wathiya ibizo eliphezu konke elingabizwa, futhi lapho esasemhlabeni umuntu wamupha ibizo eliphansi kibili, lelo ababengamnika lona. Bathi wayengumntwana olivezandlebe kwasekuqaleni, wazalelwa emkolweni, ethandelwe ngamalembu akhutshwe ngemuva kwejogwe lenkabi, kungela ndawo yokuya kiyo, engela khaya lokuya kilo. Futhi wabizwa Belizebhabhu, induna yabodeveli, waphathwa kabi, wayekhafulelwa, wenziwa inhlekisa, walahlwa, futhi waya emigodini ephansi, futhi wakhothamela isifebe esenyanyeka kulazo zonke. Yikho lokho umuntu akwenzayo kuye. Kodwa uNkulunkulu wamphakamisa phezulu kakhulu ukuthi kumele akhangele phansi ukuze abone izulu. Umuntu wamnika isihlalo esiphansi sibili, bamnika indawo embi ibizo eliphansi. uNkulunkulu wamphakamisa futhi wamnika isihlalo esiphezulu kulazo zonke, lebizo eliphezulu kulawo wonke. Yho, umehluko lokho umuntu akwenzayo ngendodana kaNkulunkulu futhi lalokho uNkulunkulu akwenzayo ngendodana kaNkulunkulu. Wakhothama ukuze siphakanyiswe, waba yithi ukuze thina ngomusa wakhe sibe nguye. Weza kwabangela khaya futhi waba ngongela khaya ukuze sibe lekhaya. Weza kwabagulayo futhi wenziwa isigulane ngokwakhe ukuze sisiliswe. Weza kweyisoni futhi wenziwa isono ngokwakhe ukuze sisindiswe. Akumangalisi waphakanyiswa, akumangalisi unguye lo anguye. Lobu busuku uNkulunkulu umphakamisile futhi amandla wonke asemazulwini nasemhlabeni aphiwe kuye. Lapho umsebenzi wakhe wasemhlabeni usuphelile, lapha emhlabeni weza emhlabeni khona esebuyile. Inkanyezi yobusa yamutsho ukuba indodana kaNkulunkulu. Wanyikinya udeveli wonke ayehlangana laye. Libusiswe ibizwe lenkosi. Odeveli bathuthumela futhi banyikinyeka futhi bacela isihawu ebukhoneni bakhe. Yebo mnumzana, isihogo sonke sakwazi ukuthi wayengubani. Wahamba ngokuzithoba wayengela ndawo yokubeka ikhanda lakhe ngobusuku obunayo. Inyamazana uqobo azidalayo, inyoni zasemoyeni zile zidleke futhi lamakhanka alamabhalu. Kodwa indodana yomuntu kayila ndawo yokubeka ikhanda lakhe elibusisiweyo. Sibili wayeyikho, waba yisoni, waba phansi sibili futhi wachiywa. Kodwa odeveli bakwazi ukuthi wayengubani. Bancenga becela isihawu bathi, kungani ubuya ukuzosihlukuluza isikhathi sethu singakafiki? Futhi lapho abachumayeli babembiza Belizebhabhu, isanuse odeveli babembiza indodana kaNkulunkulu ophilayo futhi becela isihawu. Oh, singama kanjani umzuzu kuphela nje? Ungubani ngeqiniso? Utshoni lowo msebenzi olawo? Kumbe itshoni leyo ndlu encinyane esilayo na? Itshoni imota esilayo na? Inkazana encinyane enhle, wenanto encinyane ezizwayo, kuyini ukukhangeleka okuncinyane lokho olakho manje? Linamajaha lezi cazimulayo inwele ezijelelayo, amahlombe aqondileyo, lizagobela phansi ngolunye usuku lapho selikhokhoba ngobudala. Kodwa kayibusiswe inkosi, ulomphefumulo ozelwe kutsha uzaphila kuze kube nini lanini, ngoba waba nguwe ukuze wena ngomusa wakhe ungaba nguye futhi akwenzele indawo. Oh, thina esicabanga ukuthi silezigqoko zokuntshintsha lamagrosari amalutshwane endlini, siyini? uNkulunkulu angakuthatha ngomzuzwana umphefumulo wakho ona uphethwe esandleni sakhe. Futhi yena ngaphakathi kwethu ukusilisa abagulayo, ukumemezela lokuvuma lokutsho ngaphambili sonke isikhathi kuphelele, futhi lokukhathalela okweneleyo ukuletha encinyane inhlanzi efileyo empilweni yayo njalo phakathi kwethu. uJehova esizingelezele, uJehova phakathi kwethu, unginguye omkhulu olamandla. Lapho esifa bacabanga ukuthi basebemtholile, wenyukela isihogweni lapho echiya umhlaba lolosuku lapho ebethelwe. Wahamba endaweni zabalahlekileyo. iBhayibheli lathi wahamba futhi wachumayela emiphefumulweni eyayisentolongweni engazange iphenduke ekubekezeleni izinsuku zikaNowa. Lapho esifa nomoya wakhe wamchiya waba yilogosi njalo. Yena ngiyabona wathi, ngavela kuNkulunkulu, ngiyabuyela kuNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu wayeyileyo nsika yomlilo eyakhokhela abantwana enkangala, futhi lapho elapha emhlabeni, futhi lapho esifa wabuyela ekukhanyeni. Futhi uPawuli wambona futhi wayeyikukhanya. Akula kubo bonke abambonayo babona uPawuli esiwa. Enye into yamtshaya futhi kwakuyikukhanya. uPawuli wathi, kubani lo engimhluphayo? Wathi, Sawuli, Sawuli, ungihluphelani na? Wathi, ungubani? Wathi, nginguJesu omhluphayo futhi kunzima kuwe ukukhahlela izincijo. Khona ke wahamba futhi wayatadisha lokho kukhanya. uPawuli wabuyela eBhayibhelini ukuyadinga ukuthi kwakuyini lokho kukhanya, futhi wabhala lincwadi, unguJehova ofanayo. Lokho kukhanya okufanayo kwakusenkangala labantwana bakaIsrayeli, futhi lapho uPetro esentolongweni waye yikukhanya okwangenayo futhi kwavula iminyango. futhi ngomusa wakhe ukuze kungabi loza kuba lezaba. Oh, ngaba bengakhohlwa izithunywa ezingafundanga. Futhi khumbula, kayisiso isithunywa. Ngumbiko wehlile phansi njalo kanye lathi esimweni senzika yomlilo, futhi uhamba kanye lemisebenzi yakhe yamandla efanayo lezibonakaliso. Akulalutho olususwa eBhayibhelini, sihlala kanye leBhayibhili, silibambe phansi kokuzehlisa. Siletha inkazimulo yakhe, sitshengisa amandla akhe. Ngalibusiswa ibizo lakhe elingcwele. Ngiyakwazi kumele licabange ukuthi ngiyahlanya. Kodwa lokho kuphumula okulaphakade okubusisekileyo okusemphefumulweni wami. Lanxa iziphepho zingavunguza, ingogo yami ibambelele ngaphakathi kweveyili. Futhi ukumbona lapho esifa kuze kuthi inyanga yadilika ngovalo, ilanga latshona phakathi kwemini. Futhi lapho esiya endaweni yabalahlekileyo, waqoqoda emnyango, futhi umnyango wazunguzeka uvuleka. IBhayibhili lathi watshumayela emiphefumulweni eyayisentolongweni, engaphendukanga ekubekezeleni ezinsukwini zikaNowa, emva esefile kulumhlaba. Mfowethu, dadewethu, lapho esefile umsebenzi wakhe wasemhlabeni wawusuphekile, kodwa wayelokhu esebenza, futhi kulokhu esemsebenzini kulobu busuku. Ameni. Waqoqoda eminyango yabalahlekileyo. IBhayibhili lathi wakwenza, futhi wafakaza, ngiyinzalo yomfazi, nginguye lowo Adamu akhuluma ngaye, nginguye lowo Inoki athi uzabuya kanye letshumi lezinkulungwane zabangcwele bakhe, ngiyindodana kaNkulunkulu ophilayo, futhi selona ledlula usuku lwenu lomusa. Kodwa kwaprofethwa kuwe ngezindilosi uInoki, uNowa, ukuthi kumele ngibuye ukuzogcwalisa ilizwi lonke leBhayibhili likaNkulunkulu. Ngilapha njengofakazi kuleli lizwe labalahlekileyo. Futhi watshumayela kibo. Usiya phansi esihogweni wahamba, wehla phansi eminyango yesihogo, waqoqoda eminyango. UDeveli wavula umnyango wathi, ngikutholile wena khathesi. Wahluthula lezo zihluthulelwa eceleni kwakhe wathi, wena Develi, ugcine inkohliso okwesikhathi eside. Nanku lapha, khona lapha eBhayibhilini ngiyafika kikho okomzuzu. Ubambe inkohliso okwesikhathi eside, kodwa ngibuye ukuzothumba. Wathatha izihluthulelo lezo futhi wamkhahlelela phakathi, futhi wavala umnyango. Weza wathatha u-Abrahama, u-Isaka noJakobe ngosuku lwesithathu. Wavuka, lalabo ababelele ethuneni bavuka kanye laye. Oh, haleluya! Akumangalisi imbongi yathi, ephila wangithanda, esifa wangisindisa, engcwatshwa wathwalela kude izono zami, evuka wangilungisisa ngesihle laphakade. Ngolunye usuku uyeza, oh, suku lwenkazimulo. Kazibusiswe isibopho esibopha inhliziyo zethu ngobudlelwano besiKristu, uthando lukaNkulunkulu. Lapho evuka wayengakaqedi nakalokho wayelomsebenzi omningi wokwenza. IBhayibhili lathi wenyukela phezulu futhi wanikeza izipho ebantwini. Kwakulomumo owawulenge phezu komhlaba, wobumnyama, wokunyukumala, wokufa lokukhathala. Imikhuleko yayingeke yenyuke ngoba inhlawulo yaye ingakenziwa. Kodwa wadabula phakathi kwalelo veyili, wavula indlela, wadabula iveyili lomkhuhlane, wadabula iveyili lesono, wadabula iveyili lokukhathala, wadabula iveyili lokucindezeleka, wadabula wonke amaveyili, futhi wenza umgwaqo omkhulu womuntu oyisihambi ohamba emgaqweni omkhulu wenkosi. Oh, minabo, lapho esedlule inyanga lezinkanyezi, kusiya lokuya. Kulandela emva kwakhe kweza abangcwele betestamente elidala, u-Abrahama, u-Isaka noJakobe. Bahamba khona phezulu emazulwini asezulwini. Lapho besasekude ledolobho, ngiyababona bephakamisa amehlo abo. U-Abrahama wathi, yilo idolobho engangifisa ukulibona. Oh, woza lapha Isaka, woza lapha Jakobe. Oh, sasi izihambi labemzini basemhlabeni, kodwa nanto idolobho, nanto lelo ebesililindele. Futhi iBhayibhili lathi, bamemeza, phakamani lina masango aphakade, futhi liphakanyiswe, ngoba inkosi yenkazimulo iyangena. Futhi ingilosi emva kwamasango zamemeza emuva kulezi ingilosi ngemuva lapha, futhi zathi, ngubani linkosi yenkazimulo? Futhi ingilosi phandle lapha, abaprofethi bathi, inkosi yamabandla eliqhawe empini. futhi bafithizela amabhathani, futhi umnyango omkhulu wazunguzeka uvuleka. Khona phansi phakathi laphakathi kwezitelade, wabuya umnqobi enqobile, labangcwele betestamente elidala behamba ngemuva kwakhe. Wahlala phansi ezihlalweni zobukhosi, wathi, baba nampa lapha ngabakho. Wathi, khwela phezulu lapha futhi uhlale phansi, ngize ngenze izitha zakho zonke isenabelo senyawo zakho. Lapho sibala, siyafumana khona lapha embhalweni, kulungile. Lalela, manje ukuthi sikulindima eyithi. Khona-ke usebeke izinto zonke wazehlisa ngaphansi kwenyawo zakhe, ngoba ubeke izinto zonke ngaphansi kwenyawo zakhe. Ngachiyanga lutho olungekho ngaphansi kwakhe, kodwa khathesi asiboni izinto zonke zibekiwe ngaphansi kwakhe. Lokho yikufa, asiboni kufa khona manje, ngoba lokhu sisifa, sibona ukufa. Kodwa indimana yini? Kodwa sibona uJesu. Amen. Lalelani.
We see Jesus.
Siyambona uJesu owenziwa waba ngaphansi kancinyane kulezi ngilosi ngenxa yenhlupheko yokufa, etheswe umqhele wobukhosi lodumo, ukuze yena ngomusa kaNkulunkulu anambithe ukufa ngenxa yomuntu wonke. Kungani wenziwa waba ngaphansi kwengilosi? Ukuze anambithe ukufa, kwakumele afe, kwakumele abuye ukuzokufa. Khangela lapha mngani, ungaze wakhohlwa lokhu. Lapho uJesu ehamba eqansa uqaqa, ukufa kwakubhuza ekhanda lakhe. Kasithatheni umfanekiso wethu eJerusalema iminyaka ezinkulungwane ezimbili ezedluleyo, futhi kungakwala kanjani? Yezwa umsindo usiza esitaladeni. Kuyini? Ikuchayelela kwenye into. Yisiphambano esidala esimahlikilili, sisehla phansi, siphuma phandle emasangweni aseDamaseko, sichayelela phezu kwezimbokodwane zamatshe, zona izimbokodwane zamatshe ezinkulu. Lokhu zisasekhona, echayelela kulezimbokodwane zamatshe ezinkulu, chayechayeka. Ngibona ukumpompoza kwegazi esitaladeni. Kuyini? Umuntu ongenzanga okubi, kungela kodwa okuhle. Abantu babeyiziphofu, babengamazi, abazange bamqaphele. Uthi ubuphofu bangabona na? Ungabe ulokhu ulokubona kwakho futhi uyiziphofu? Yakukhola lokho? IBhayibheli lasho njalo. Khumbula u-Elisha phansi eDothani, waphuma futhi wachaya abantu ngobuphofu, wathi, khathesi ngilandelani. Babephumputhekile kuye, futhi abantu baphumputhekile lobu busuku. Ibandla elithile elingakholwayo ekusilisweni nguNkulunkulu labuya kimi ngesinye isikhathi futhi lathi, ngichaya ngobuphofu, ngichaya ngobuphofu. Kwakusendlini kamfowethu Wright, wathi, ngichaya ngobuphofu. Wathi, uPauli wachaya umuntu ngobuphofu ngesinye isikhathi, wathi, ngichaya ngobuphofu. Ngathi, mngane, udeveli usevele wakwenza. Vele usuyiziphofu, sibili uyiso. Wathi, sindisa inkazana encinyane futhi ngiza kukukholwa. Ngathi, sindisa isoni leso futhi ngiza kukukholwa. Qiniso. Oh, wathi, kumele akholwe. Ngathi, into efanayo lapha kumele kubuye ngomusa wentando kaNkulunkulu. Udeveli, uNkulunkulu walumhlaba, uphuphuthekise amehlo abantu. Balamehlo, kodwa ababoni. IBhayibheli lacho. Nangu elapha, ehamba esitaladeni, edonsa izidindo zenyawo ezilegazi emgwaqweni. Inyosi yokufa yayintinyela ngakuye, ibhuzela kuye. Ngesikhatshana esincinyane nje, iza kuba lawe. Wayesiba buthakathaka, ewomela amanzi. Ngake ngadutshulwa, ngilele phezulu lapha emasimini, igazi lichitheka kimi. Ngamemezela amanzi, futhi umngane wami wagijima, wathatha ikepesi yakhe futhi wayifaka emanzini, amanzi amileyo amadala, oshobishobi emanzini. Wabuya futhi ngavula umlomo wami, wakhamela lokho, ngoba igazi lalintshaza njengomthombo, lapho engadutshulwa izihlephu ngombhobho. Yoma! Khona-ke ngiyazi lokho inkosi yami ayemele abe yikho, emva kokopha konke lokho kusa, kusukela ngehola lesificamunwemunye nta, kusiya eholeni lesithathu ntantambama, elahlekelwa ligazi lonke lelo. Ngibona isambatho sakhe, kuqala amachathana amancinyane kukho, futhi amachatha wonke lawo aqalisa ukukhula futhi esiba ndawonye, esenza ichatha legazi elilodwa elikhulu, limtshaya enyaweni lapho ehamba ngalapho. Kwakuligazi lika Emanueli. Oh, umhlaba ongalifanelanga lona. Kodwa lapho esenyuka, inyosi intinyela ngakuye. Yenzani? Yacina imtinya. Kodwa mfowethu, Loba ngubani uyakwazi ukuthi isibungu kumbe inyosi ngayi ngakuntinya kanye lokho kuqeda umsebenzi wokuntinya ayisantinyi njalo ngoba lapho isuka ikhuphela udonsi lwayo phandle yiso isizathu uNkulunkulu kwakumele enziwe abe inyama wathatha udonsi lokufa enyameni yakhe futhi wakhupha udonsi phakathi kokufa libusiswe ibizo lenkosi ukufa kungavungunya lokuntinya kodwa akungeke kukulimaze uPawuli lapho esizwa inyosi leyo ivungunya ngakuye ukufa kwakusiza khona kuye wathi oh kufa lungaphi udonsi lwakho waye ngakhombela eCalvary lapho olwasala khona enyameni kaEmanueli kungaphi ukunqoba kwakho na kodwa makabongwe uNkulunkulu osipha ukunqoba ngenkosi yethu uJesu Kristu yebo ukasiboni izinto zonke kodwa siyambona uJesu owenziwa waba phansi kancinyane kulezi ndilosi ngenxa yenhlupheko yokufa ngoba kwakumfanele yena ngoba ngaye izinto zonke lezo ngaye silezinto zonke ekuqala amadodana amaningi futhi wenziwe ukaputeni omkhulu wensindiso yethu ngezinhlupheko indlela kuphela ayengaba ngukaputeni wosindiso lwethu kwakumele ahlupheke lalelani kulawo mazwi amahle lapha khathesi manje lalelani ngoba lo ongcwelisayo lalabo abangcwelisiweyo bonke bamunye oh aliboni ivini logatsha lapho wonke kunye alezo sizathu akalanhloni ukubizwa ngokuthi ngabafowabo bona ngani lalela indima elandelayo esithi ngizachumayela ibizo lakho kubafowethu ngizakuhlabelela indumiso phakathi kwebandla futhi njalo ngizabeka ithemba lami kuye futhi njalo khangela mina labantwana labo wena onginike bona njengokuthi njengoba abantwana behlanganyele inyama legazi laye uqobo wahlanganyela khona lokho ukuze ngokufa amchithe yena obelamandla okufa lo ongudeveli futhi abakhulule labo ngoba ukufa kwakuhlezi kubekwe ngaphansi kobugqili umuntu wayehlezi esesaba ukufa uKristu waba yisono wenziwa waba phansi ukuthatha ukufa phezu kwakhe futhi akalanhloni ukubizwa mfowethu ngoba walingwa njengoba lathi silingwa futhi angenza abe luhlobo oluqondileyo lomeli ngoba wamela uhlobo olufanayo lwesilingo olumelayo futhi wathatha indawo yakho esazi ukuthi awungeke uyithathe ngokwakho ngakho awuboni na mfowethu dadewethu yonke into ngumusa konke okuyikho ngumusa akusikho lokho okwenzayo kungenani yilokho asevele wakwenzela khona You can't do one thing to merit your Manje awungeke wenze lutho olulodwa ukuthi ufanele usindiso lwakho isipho uKristu waba yisono ukuze ube ngolungileyo futhi uluhlobo oluqondileyo lukakaputeni omkhulu wosindiso lwethu ngoba wahlupheka njengalokhu sahlupheka walingwa njengalokhu silingwa futhi akalanhloni ukubizwa ngokuthi mfowethu Ngoba uyakwazi esingena phakathi kwakho. Oh, ngalibusiswa ibizo lakhe. Ngoba isibindi, ngazithathela isimo sezingilosi. Kodwa uzithathela inzalo kaAbrahama. Oh, minabo, akazange abe ingilosi. Waba inzalo kaAbrahama futhi thina sifile kuKristu sithatha inzalo kaAbrahama futhi sizindlalifa ngokwesithembiso ubona kazange athathe isimo sengilosi akazange abe ingilosi waba ngumuntu waba inzalo kaAbrahama futhi wathatha udonsi lokufa enyameni yakhe uqobo ukusibuyisa kuNkulunkulu futhi khathesi kuhlezi lapho ukuba ngummeli mina bo singakwala njani mngani lalelani
In all things it behooved him to be made like unto his brethren.
Ngenxa yalokho kwamfanela ukuthi enziwe abe njengabafowabo ukuze abe ngumpristi omkhulu olesihawu lothembekileyo ezintweni ezimayelana loNkulunkulu.
To make reconciliation,
ukuze enze ukubuyisana isono sabantu, ukuze abe ngumbuyiseli. Bona kwakulobutha phakathi kukaNkulunkulu lomuntu, futhi akula muntu. Bathumela ingilosi abaprofeti, babengeke bathathe indawo yakho, ngoba kwakufanele ukuthi bazikhulekele ngokwabo. Babengeke bathathe indawo. Khona-ke wathumela umthetho, umthetho wawulipholisa elisifaka entolongweni, wawungenelisi ukusikhupha. Wathumela umthetho, wathumela abaprofeti, wathumela abalungileyo. Lezinto zonke kwakungeke kwenze inhlawulo, kodwa wehla phansi futhi waba ngomunye wethu. Oh, minabo, ngiyafisa aluba besilesikhathi esiningi khona khathesi, ngingathanda ukulisa kulowo mthetho wokuhlengwa, kodwa asila. Kodwa okwesikhatshana nje, umfanekiso omuhle ukuRuthe loNaomi. Nxa ungabona lapho ukubuyisela, ukuthi njani umlimi, indoda eyayiza kuhlenga abalahlekileyo lelifa eliwileyo, wayemele abe yisihlobo emuntwini olahlekelwe yilifa. Yiso isizathu uBhowazi kwakumele wayeyisihlobo kuNaomi ukuze athole uRuthe. Futhi-ke wayemele abe ngofaneleyo, wayemele enelise ukukwenza, ukuhlenga abalahlekileyo. Futhi uBhowazi esangweni wapha ubufakazi emphakathini ngokuphumula isicathulo sakhe, ukuthi wayesehlenge uNaomi lezinto zakhe zonke, futhi wayemele abe yisihlobo. Futhi yiso isizathu ukuthi uKristu uNkulunkulu wayemele abe yisihlobo kithi, futhi wehla phansi, futhi waba ngumuntu, futhi wezwa ubuhlungu bokulingwa, futhi wahlekwa, wenziwa inhlekisa, futhi wahlutshwa, futhi kanakwanga, futhi wabizwa Belizebhabhu, futhi wahlekwa usulu, futhi wafa phansi kwezijeziso ngokubulawa. Bona wayemele abe yisihlobo kithi, wayemele amangalelwe amanga ngoba umangalelwe amanga, wayemele athwale ukugula ngoba uyagula, wayemele athwale izono ngoba kwakuyizono zakho. Futhi wayemele abe yisihlobo, indlela kuphela ayengasihlenga ngayo kwakuyikuba yisihlobo kithi. Futhi lokuthi waba yisihlobo njani, yikuthatha isimo senyama egcwele isono lokuba ngomunye wethu. Futhi kulokho wabhadala inhlawulo, futhi wasihlenga, wasibuyisela ekudlelwaneni kukaBaba. Oh, ngumsindisi bani, amazwi ayengeke akuchaze. Ngoba kulokhu ahlupheka kukho uqobo esiba ngaphansi, futhi kulamandla okuzwela abalingwayo. Ukusiza kutsho ukuzwela, ukuthi isizathu waba yilokhu ukuze abe lozwelo lani lina elilokuphumelela lokwehluleka kwenu. Lezi khathi zenu ezincane, ezinhle lezimbi, lezi lingo zenu ziba nkulu kakhulu, kuba nzima ukuzimela. Uyakwazi ukuba azwelane lani njani, uhlala lapho ukumela, uhlala lapho ukukuthanda. Futhi lanxa ulahleka akakuthiyi, uzabe lokhu ekulandela futhi eqoqoda enhliziyweni yakho. Akula ohlehlele emuva esakhiweni, kodwa okwaziyo ukuthi uNkulunkulu uqoqoda enhliziyweni yakhe nsuku zonke. Futhi uzakwenza ingqe kuphela ongwenyama kulumhlaba, ngoba ukuthandile wakuhlenga. Izimbongi sezazama, abalobi bayazama, umuntu uzama ukuchaza indikimba yothando, futhi akungeke kutholakale ekuchasiseni kwabantu. Omunye wathi, oh, thando lukaNkulunkulu luzike okunganani njalo lumsulwa, ngalula mkhawulo njalo luqinile, luza kuhlala luqinile kuze kube nini lanini. Ingoma yabangcwele lezingilosi, ngathi nange inki singagcwalisa ulwandle, futhi ngabe lezibhakabhaka zenziwa ngesikhumba sokubhalela. Uhlanga lonke emhlabeni lwalulusiba lomuntu wonke engumbhali ngokomsebenzi, ukubhala uthando lukaNkulunkulu phezulu, veza kumunya ulwandle lome. Kumbe ngabe umqulu ungaba lakho konke, lanxa welulwe kusukela esibhakabhakeni kusiya esibhakabhakeni. Awusoze uzwisise, akula ndlela kithi yokuzwisisa ukuthi kanjani lo mhlatshelo omkhulu lo awenzayo. Wehla phansi futhi wabuyisana lathi kuNkulunkulu. Khona-ke wabuyela futhi wathi, manje angisoze ngilitsheli izintandane, ngiza kubuya futhi ngibe lani, ngibe kini kuze kube sekupheleni komhlaba. Futhi nanku silapha lamuhla, siphila esikhathini sokugcina, lo Jesu ofanayo, izinto ezifanayo, izibonakaliso ezifanayo, izimanga ezifanayo, insindiso efanayo, umoya ofanayo, usenza izinto ezifanayo, ivangeli elifanayo, ilizwi elifanayo, imizekeliso efanayo, ukubonakalisa okufanayo, yonke into uyazifanela ukungadeleli insindiso enkulu ngoba kuzamele sikuphendulele olunye usuku ngalokho esikwenzayo ngendodana kaNkulunkulu. Usesandleni sakho lobu busuku, Sony, hlehlela imuva. Uzakwenzani ngaye? Uthi, awu, ngiza kubeka eceleni. Kodwa khumbula, ungakwenzi lokho, akulandlela ngitsho. Nga uyisoni ukuthi ungathiya isakhiwo lesi futhi ube ngofanayo. Awungeke ukwenze. UPilato ngobunye ubusuku wazama ukukwenza, wabizela amanzi futhi wageza izandla zakhe. Wathi, angilani lakho, ngingofanayo nje, njengongakaze akubone. Angikaze ngizwe ivangeli, angifuni lutho lokwenza ngalo. Waye ngakugeza ezandleni zakhe, waye ngeke. Ekugcineni, uyazi okwenzakala kuPilato, walahlekelwa ingqondo yakhe, futhi phezulu esitsalendi. Lapho, esasikhona, unyaka odluleyo, sitshumayela ivangeli, manje kule nganekwane endala eyathi, ukuthi kule chibi lamanzi lapho. Lapho abantu abavela emhlabeni wonke jikelele ukuzokhangela umnyaka ngomnyaka esikhathini sokubethelwa, uPilato waziphosela ekufeni ngokuzibulala esecela emanzini lawa futhi ezigalulisa. Futhi umnyaka ngomnyaka ngalolo suku olufanayo amanzi aluhlaza okwesibhakabhaka ayabila kulelo chibi ukutshengisa ukuthi uNkulunkulu wawayala amanzi. Amanzi angeke ageza igazi likaJesu ezandleni zakho kumbe umphefumulo wakho. Kule ndlela eyodwa kuphela yokukwenza lokho yikukwamukela khona njengokuthethelelwa kwakho okuqondane lawe futhi ubuyisane loNkulunkulu. Kasikhulekeni. Baba osezulwini, siyakubonga lobu busuku ngelizwi ngoba ukholo luza ngokuzwa njalo lokuzwa ngelizwi. Siyakubonga ngoJesu futhi lapho sibona lolu suku olukhulu esiphila kilo ukuthi izibonakaliso lezimangaliso ukuthi siyekela kanjani izinto ziphunyuke. Nkulunkulu vula amehlo abantu kuleli thabanekeli lobu busuku ukuthi babone futhi bazwisise ukuthi sikumahola okucina, isikhathi siyagijima, asila sikhathi eside sokuba lapha futhi sizamele sibone uJesu futhi sizamele sibalwe njengabakhapheli ngoba akulazaba lokhu kusa. Lapho unika lo omkhulu umbono olamandla waleyo ndoda isiza lapha ivela khonale elizweni eliphetsheya futhi lokumbona ngaphezu kwethunzi lokuthandabuza ephakama kuleso sihlalo esilamasondo esemukela ukubona kwakhe imilenze yakhe yaqina phansi esehla esakhiweni ethokoza futhi edumisa uNkulunkulu. Kuyatshengisa ukuthi uNkulunkulu ulokhu esenelisa kulamatshe ukuvusa abantwana kuAbrahama ukubona imibono njengoJesu wathi angenzi lutho kuze kuthi uBaba angitshengise. Angenzi lutho. Indoda eyiphumputhe yamlandela futhi yathi, woba lesiyawu kithi. Wathi wathinta amehlo abo futhi wathi, ayilana lokholo lwakho akube njalo kuwe. Manje Nkosi, sibona uJesu, ngasiboni izinto zonke. Siyabona silokhu sithatha abangcwele bethu ethuneni futhi sihambe phezu kwamangcwaba omunye lomunye, kodwa sibona uJesu owenza isithembiso. Simbona kanye lathi, hathi uJesu engcwabeni, hathi uJesu iminyaka ezinkulungwane ezimbili ezedluleyo, kodwa uJesu lobu busuku, lo kanye lathi, siyambona ebonakalisiwe emandleni akhe wonke, lezibonakaliso lezimangaliso. Nkulunkulu, masingadeleli insindiso enkulu, kodwa masikusingathe, futhi sikwamukele, futhi sihloniphe, futhi siphile ngakho, kuze kube lusuku uJesu abuya ukusithatha siye ekhaya. Sipe khona Nkosi, sikucela ebizweni lakhe. Futhi lapho sikhothamise amakhanda ethu, ngingazi ukuthi kungaba lo muntu esakhiweni lobu busuku, phansi kobukhona bukaNkulunkulu bukaMoya Ongcwele, ongathi, mfowethu Branham, ngiyavuma ukuthi ngiphambanisile, uNkulunkulu, ungambulele izono zami, futhi ngiyazi ukuthi ngiphambanisile. Ngizaphakamisa isandla sami kuye futhi ngicele isihawu lobu busuku. Nkulunkulu, woba lesihawu kimi, ngiphambukile. Ungakwenza lokho lapho silindele umzuzu nje. Nga kulo muntu lapha ofunayo lokubhapathiza okuza kwenzakala ngesikhatshana nje. Uthi nga uyisoni ingaphenduka. Ungala kanjani uthando olungalinganisekiyo kangaka lwalo owafayo. UNkulunkulu ongcwele wasezulwini waba ngumuntu oyisoni, kungayisikho ukuba wenza isono, kodwa ngoba ayelezono zakho futhi wazithwala lapho eCalvary futhi awamukeli lokho kuthethelelwa. Ngezake ukwenze lobu busuku na, lapho sikhothamise amakhanda ethu, omunye uthi, ngikhumbule, mfowethu Branham, ngiyaphakamisa izandla zami kuKristu, futhi ngithi, oba lesihawu kimi, ngiphambukile, futhi ngifuna ukubuyisana loNkulunkulu, ungaphakamisa isandla sakho, ngolongile, nga umuntu wonke engumKristu, konake. Asikhulekeni. Baba siyakubonga lobu busuku ukuthi wonke umuntu phakathi lapha ngamaKristu ukuthi bafakaze okufanayo ngokuba lokhu bethule ukuthi izono zabo zonke zingaphansi kwegazi. Uthi ngilokubonga ngalokho. Babusise Nkosi. Oh, ngiyajabula kakhulu ukuthi bathole ukubuyisana ngomnikelo wegazi. Ngokuzwa ilizwi, ukugezwa ngamanzi ngelizwi. Liyasihlanza. Sikuletha endaweni enkulu kakhulu. Lapho isoni, ngobumnyama baso, obenyanyekayo. Wenziwa abemhlophe njengeqhwa. Amachata abomvu esono asegeziwe futhi zizidalwa ezintsha kuKristu. Sikubonga okunganani lokho wena ngalokhu. Manje inkonzo yobhapathizo iyabuya. Ngiyazwisisa ukuthi uNkosikazi omutsha lobu busuku uyakubhapathizwa phansi lapha ebizweni lenkosi yakhe. Oh baba osezulwini, siyakhuleka ukuthi uzabusisa lumfazi omutsha ukuthi ingqondo yami ibuyela njani ngemuva ensukwini ezintuthwane ezidlulileyo nje ngisiza eHenryville. Futhi ngibona leyo nkazana encinyane enhle ihamba lapho esitaladeni. Futhi lobu busuku ungumama inkosikazi ukwamukele wena njengomsindisi wakhe oqondane laye. Impilo ibinzima emntwaneni Nkosi. Oh Nkulunkulu, kodwa izulu isibili lingelakhe. Futhi siyakubonga ngalokho. Siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzambusisa umfazi omutsha khathesi. Futhi lapho esiza ukuzobhapathizwa ngamanzi, umgcwalise ngomoya ongcwele kaNkulunkulu. Sibe khona Nkosi. Umphefumulo wakhe nje mawuthokoze sibili emazulwini. Sibe khona okwenkazimulo yakho. Siyakucela ebizweni likaJesu. Amen.
I want to read from Acts.
Ngifuna ukubala kumisebenzi isahluko 2. UPetro ekhuluma ngosuku lwePentecosti, ubhapathizo lokuqala olwakhe lwenziwa ebandleni lesiKristu. UPetro ekhuza abaFarisi labantu abayiziphofu ngokungaqapheli indodana kaNkulunkulu, ekhuluma ngokuthi uNkulunkulu wamvusa njani futhi wafakazela imisebenzi yakhe ezibonakalisweni ezinkulu lezimangaliso. Lalela kulokhu. Lapho ekhuluma, wayephakamisa uJesu. Wonke umoya wesiKristu uphakamisa uJesu, hathi ngendebe zakho kuphela, kodwa ngempilo yakho. Indebe zakho zingatsho into eyodwa, impilo yakho yenze okunye. Nga ukwenza lokho, uyakwazi ukuba kuyini, yikuzenzisa. Futhi kungangcono ngikhangelane lezulu njengongakholwayo kulo mzenzisi. Ngingathatha ithuba lami ngcono, ngiyakholwa, ezulwini njengongakholwayo kulokuba ngumzenzisi. Ngeqiniso nga ufakaza ngoJesu, futhi uthi ungumsindisi, phila njalo. Ngoba abantu baza kukhangelela lokho kuvela kuwe. Kunjalo, phila njengomKristu afanele ukukwenza. Sidlule kulokho lokhu kusa. Manje inkosi ithanda, kusasa ebusuku kumbe ngolwesithathu ebusuku, sithatha lesi sahluko 3, okuyisahluko esimangalisayo. Futhi khathesi, qiniseka ukuzama ukubuya ngolwesithathu ebusuku. Bangaki abakholisa leli bhuku lalokhu kufundisa kwesikolo sesonto? Oh, ngiyabonga kakhulu. Lokho kuhle. Manje ngifuna ukubala khathesi kumisebenzi isahluko 2, ngiqalisa kundima 32. LuJesu, uNkulunkulu wamvusa. Ngakho ke singabafakazi, babekwazi. Ngakho ke ephakanyiswe ngakwesokunene sikaNkulunkulu, futhi emukele isithembiso sikaBaba, esomoya ongcwele. Usethulule lokhu elikubonayo khathesi nelikuzwayo. Khathesi lalelani kuye ekhuluma mayelana ngoDavida, omunye wezingilosi. Ngakho uDavida ngenyukelanga ezulwini, kodwa wathi ngokwakhe, inkosi yathi enkosini yami, hlala wena esandleni sami sokunene, ngize ngenze izitha zakho isenabelo senyawo zakho. UDavida wayengeke enyuke, wayengaphansi kwegazi elachithekayo elamathokazi lembuzi lezimvu, kodwa khathesi wayesenelisa ukuvuka, wayengaphansi kwegazi lenkosi uJesu, ngoba baphendula kulelo gazi kuphela lapho lalibuya ukuba lisebenze. Lapho igazi likaKristu libuya ukuba lisebenze, bonke labo ababefe ngesisa esihle bavuka kunjalo futhi benyukela enkazimulweni. Manje lalelani. Ngakho-ke, makuthi yonke indlu ka-Israyeli ibe kwazi. Lalelani kulokhu ukuthi uNkulunkulu wenzela uJesu ofanayo lowo lina elambethelayo kokubili inkosi loKristu. Lithini ngalokho? Ungumuntu wesithathu wobuthathu, kumbe ngabe eyibuthathu bonke na? Uyikugcwala konke ngoba uNkulunkulu ngokomzimba. Akulanto enjengabonkulunkulu abathathu, uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu indodana, loNkulunkulu umoya ongcwele. Lokho akukho ngitsho lasembhalweni, ngitsho langaphi. Akula lapho okukhona, akula esake salayizwa khona ukubhapathiza ebizweni likayise, lebizo lendodana, lebizo lomoya ongcwele. Akula ngitsho langaphi emibhalweni, isivumankolo seKatolika, futhi akusikho kwebandla lamaprotestanti. Ngizabuza loba ngubani okunyitshengisa umbhalo owodwa lapho okulomuntu wake wabhaphathizwa loba ngayiphi enye indlela. Kulasebizweni lenkosi uJesu Kristu, buya kutshengise kimi, futhi ngizabeka isibonakaliso emuva kwami, umzenzisi lomprofethi wamanga, umfundisi wamanga, futhi ngihambe ezitaladeni. Akulanto enjengaleyo, akulamuntu owake wabhaphathizwa ngaleyo ndlela. Kuyisivuma nkolo seKatolika, futhi hatshi imfundiso yeProtestanti. UMathewu 28:19 uthi, uJesu wathi, hambani lina-ke emhlabeni wonke lifundise izizwe zonke, libabhaphathize ebizweni likaYise lelendodana lelikamoya ongcwele. Lokho kuqondile. Kodwa hatshi ebizweni likaYise ibizo lendodana, ibizo lomoya ongcwele. Ibizo likaYise ibizo, hatshi amabizo likaYise. Yise kayisilo bizo. Bangaki abakwaziyo lokho? Bangaki abobaba abakhona lapha? Phakamisani izandla zenu. Mangaki amadodana alapha? Phakamisa isandla sakho. Bangaki abantu abalapha? Phakamisani izandla zenu. Kulungile. Manje ngubani ibizo lakho? Hatshi ubaba, indodana kumbe umuntu. Umfazi wathi kimi ngesinye isikhathi, owayengokaziquntathu oqinileyo, wathi, mfowethu Branham, kodwa umoya ongcwele libizo. Ngathi, umoya ongcwele akusilo bizo. Umoya ongcwele yilokho oyikho. Umoya ongcwele hatshi ibizo, yikho lokho oyikho. Ngingumuntu, kodwa ibizo lami kalisomuntu. Ibizo lami nguWilliam Branham. Ngakho nxa wathi, hambani lifundise izizwe zonke libabhaphathize ebizweni likaYise lelendodana lelikamoya ongcwele. Khona-ke uPetro insuku ezilitshumi sezedlule wathi, phendukani manje lapha, lalelani kulokhu. Futhi lapho bekuzwa lokhu, bahlabeka enhliziyweni zabo, basebesithi kuPetro lakwabanye abapostoli, madoda abazalwane, siza kwenza njani na? Khona-ke uPetro wasesithi kubo, phendukani munye lamunye wenu, futhi libhaphathizwe ebizweni lenkosi uJesu Kristu ekuthethelelweni kwezono zenu, futhi lizakwamukela isipho sikamoya ongcwele. Khona-ke wakwenza uPetro lokho uJesu amtshela ukuthi angakwenzi. Wayengadidekanga, yithi ezididekileyo. Kumisebenzi 2:38, amaJuda abhaphathizwa ebizweni lenkosi uJesu Kristu ngokucwilisa. Kumisebenzi isahluko 8, siyathola ukuthi uFilipu wehla phansi, futhi watshumayela kumaSamariya, futhi wababhaphathiza ebizweni lenkosi uJesu Kristu amaSamariya. Kumisebenzi 10:49, uPetro walaya abezizwe ukuthi bebhaphathizwe ebizweni lenkosi uJesu Kristu. UPawuli, imisebenzi 10:5, wedlula ngasekhunjini oluphezulu lwase-Efesu, uyathola abafundi, babengabafundi bebhaptisti, babeyibo umuntu wonke amabhaptisti, baphenduka ngaphansi komtshumayeli webhaptisti ngebizo likalika bona u-Apolosi, futhi wayengumtshumayeli webhaptisti, futhi wayetshengisa ngebhayibhili ukuthi uJesu wayengukristu. UPawuli wathi selamukela umoya ongcwele selokhu lakholwayo. Bathi kasikwazi loba kulomoya ongcwele. Wathi khona-ke labhaphathizwa njani? Bathi sabhaphathizwa indoda efanayo eyabhaphathiza uJesu igodi lamanzi phandle lapho, lokho kuhle kwenele. UPawuli wathi lokho akusasebenzi kathesi, kumele libhaphathizwe kutsha njalo. Kuthi uPawuli walaya ukuba babhaphathizwe kutsha njalo ebizweni lenkosi uJesu Kristu, wabeka izandla zakhe phezu kwabo, futhi umoya ongcwele weza phezu kwabo. Uqondile. Yebo mnumzana.
Repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening light has come. It is the fact that God and Christ are one. But the Bible said, that's right.
Yikho lokho iBhayibheli elakutshoyo. Kunjalo, kulihola, kuyisikhathi sokuthi siphenduke. Likhulume, memeza lapho selilungele, echibini, futhi siza selilungele, kulungile, ukudonsa amakhetheni.
The Lord bless you now as a brother.
Manje inkosi ilibusise manje lapho umfowethu etshumayela ubhaphathizo. Liyabona lonke lapha na?